Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
La mingitatele lituba ngibongeke uJonga Khandemiri obesi patelake indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 29 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amatitshala athi lanxa ayethembise ukukhalala umsebenzi ngenxa yokungengezelelwa iholo, basebenza ngoba besethuselwa ngokuxotshwa lokuhlukuluzwa.
Akula hulumende osikolisiyo US dollar. Hulumende usinika i-allowance. Allowance ye-COVID $75. Pay-cushion allowance $100. Ayiyo lapha hamba khona ayenza ihlaya athi selungisile imali yezisebenzi.
Iningi lilokhe likhala ngokucithwa kwamandla kagetsi mahlayana elizweni, osekubangele ukuthi abantu bathwale amagabha avuzayo bedinga ezinye indlela zokuthola okokusebenzisa.
Uhamba kukagetsi kusuka kube le mithelela eminingi kakhulu engemihle. Nxa sinanzelela uzafica ukuthi abantu ikakhulu omama sebesiba lomlando wokuthi bayidinga inkuni, bagcine bengena emathokothokweni lapho sebengabanjwa khona iganyavu.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi uhulumende uqamba amanga isithi amafekitali akobulawayo abhidlizwa izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla le-ZANU-PF.
Sokufanele ukuthi abantu bathi gwaqa babone sibili ukuthi bangayibamba njani, ngoba sokusobalwa ukuthi ZANU-PF sivika ngama-sanction wona angekho, ububi lokwehluleka sebephongufika nge-sanction.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Amatitshala athi lanxa ayethembise ukukhalala umsebenzi ngenxa yokungengezelelwa iholo, baya emsebenzini ngoba besethuselwa ngokuxotshwa lokuhlukuluzwa. Lokhu kulandela umbiko wethulwa ngumanyano wenhlanganiso zamatitshala o-Federation of Zimbabwe Educators Unions kumbe i-FOZEU, eyazise ukuthi amatitshala azakhalala umsebenzi kusukela kuyona le iviki, kodwa lokhu akwenzakalanga. Inhlanganiso elela ilungelo lamatitshala emaphandleni e-ATUS isole okwenziwa nguhulumende isithi usebuyisela emuva imfundo yabantwana ngokungabhadali amatitshala iholo elifaneleyo. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso ye-ATUS, umnumzana Themba kuye moyo.
Sithi nxa sicela kuhulumende ukuba akhangelisise iholo lethu, azame ukulithi alithuthukise liyefika ekutheni i-living wage. Esithini esiyibona i-living wage iyimali esasiyihola kungakafika u-2018 October. Imali yayingange $540. Ngaleso sikhathi ndatele mfuna ukukhumbula ukuthi isinkwa sasiyi-90 cents. Lamhla umbalisi uhola imali engafiki $100 kusalari yakhe nxa sikhangela i-RTGS. Ngangizwa abantu besithi uhulumende kholisa izisebenzi zakhe i-US dollar. Akula hulumende osikholisa i-US dollar. Hulumende usinika i-allowance. Allowance ye-COVID $75. Pay-cushion allowance $100. Ayiyo lapha hamba khona ayenza ihlaya athi selungisile imali yezisebenzi ayethi ufake i-25% ye-$100 ye-allowance. Nxa sikukhangela thina sifuna i-$540. Kulumende nethi nxa siyahlala phansi reviewer athi uyenza 50, athi uyenza 20%. Sizama ukukhangela sibona ukuthi kasihambi sonke lo hulumende. Sithi nxa sesibhalela ukuba madanga incwadi asiphendule, asitshele ukuthi uhulumende useyenza imizamo eminingi. Ikhuluma ngabo 100% increment yemali engasimali. Abantu bengalibali ukuthi ibond, i-RTGS, iZimbabwean dollar asomali. Ngesilungu bathi i-surrogate currency. Imali yana yathi ifakwa ngomnyaka yafakwa ngawo, kwathiwa senzele ukuthi senelise ukube sinikana intshintshi. So uhulumende usiholisa intshintshi ukuba madanga athi bakhweza 100% intshintshi. Izisebenzi kakusazizondisi, izisebenzi kakusazethu. Thusi.
Manje njengoba belike lazisa ukubana uhulumende nqa engafezi izifiso zenu lizatshengisela ngokungayi emsebenzini. Ungasitshela ukuthi kumi njani kwakathesi ngodaba lona lolo.
Umzabalazo wezisebenzi phecelezi iworkers strike elizweni leZimbabwe ihlangana lezinto eziningi ezivalisela ukuhlukuluzwa kwezisebenzi, ukumezwa kwezisebenzi, okukhulu kakhulu ukubotshwa kwezisebenzi zingelamacala, ukuxotshwa emsebenzi okungekho emthethweni, ukumiswa emsebenzini okungekho emthethweni. Konke lokhu yikho esithi nxa sibiza isimemezelo sokuba izisebenzi kodwa kuyisinqumo esisithathe ekugcineni sokuthi izisebenzi kasibeke kazibeke phansi izikhali, sihlala sivulile iminyango silalele ngezindlebe zethu ukuba sinxuswe, hhayi siyenxuselwa ihlaya le-NJNC. I-NJNC kunini sakhuluma kwaze kwafika ibi izinga lokuba uhulumende laye hayi siyamangala kathesi uhulumende nxa esebiza into ayididizayo, nxa seyibiza into layo ayikhulumayo ukuthi hhayi ayisisebenzeli nxa sixoxisana ngemali. So kumele kuvulwe inkundla ezintsha zokuthi abantu izisebenzi lohulumende lomqhathi hlalisane phansi kukhulume ngeholo. Nangu uhulumende uvuke buyela khona phana emanqweni. Mhlaka 26 amalunga ethu eAthuzi siyawabonga kakhulu njalo siwachayela izandla ukuthi abeka phansi izikhali. Kulabantu abazakhuluma belandela amanga ayiwathenjwe nguhulumende ukuba umhloliso kaGrade 7 iyabhalwa. Jengisa ukuthi abantu bonke basemsebenzini, izikolo zonke bezilabantu, jengisa ukuthi abantu bonke basemsebenzini.
Alo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitsha la emaphandleni iArtus ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eselubhane. Iningi lilokhe likhala ngokucitshwa kwamandla kagetsi mahlayana elizweni osokubangele ukuthi abantu bathwale amagabha avuzayo bedinga ezinye indlela zokuthola kokusebenzisa endaweni yawo. Inkampani ebona ngokwethulwa kwawo eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ithi udubo lolu lubangelwa luhlupho olusezitijini zekaribhale wange. Ukuze sizwe ukuthi udaba lolu luphatha njani abantu, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube isiphatha amandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Uhlupho lwamagetsi koBulawayo luqhubekela phambili singazi kumbe ilizwe lonke, kodwa kukhanya ngantwa ilizwe lonke kunjalo. Esikunanzelayo ngohlupho lwamagetsi ukuthi emalangeni adlulileyo mbe singathi emavikini adlulileyo lukhanya lusengezeleleka. Sike sabona le mbiko ephuma kuye kuyo izesa eveza ukubana bebeke baba lomhlangano yalalela laba abagebhi imigodi mbe singathi ngama miners. Kulowo mbiko ke bebekuvezile ukuthi uhlupho lwamagetsi ukhanya luzaqhubekela phambili. Ngakho ke kalu affect kumbe kalu hlukuluzi laba bembayo kuphela. Kodwa luhlukuluza lathi izakhamizi ngenxa yokuthi akula sikhathi esiqondileyo ukuthi amagetsi azacitshwa nini. Emalangeni amabili adlulileyo lapha koBulawayo abehamba azaphenduke phose phakathi kwamabili ebusuku. Ubuvuku wabone kuseni uthi usathi kumbe wenze lokhuyana bawacitshe futhi azayephenduka phakathi kobusuku. So udubo lokusilelwa kwamagetsi luyaphambili, ayisikho koBulawayo kuphela, ngengaxoxa labanye abangaphandle kwedolobho beveza ukuthi labo bahlangana lohlupho olufanayo. Mhlawumbe kungabe kubangelwa ikusilela kokugaywa kwamagetsi kumbe njalo kuyikuthi laba lapha bathenga khona kibo South Africa la kwezinye indawo, mhlawumbe labo bangaba lohlupho olufananayo kumbe ababhadali kuhle abantu bezisa imbelizwe sitha libhadala izikwelede, maybe sokubangela ukuthi sicine singasatholi igetsi kumbe energy eneleyo.
Njengenhlanganiso selikela xoxisana leziphatha amandla eziphathelane lalolu daba na ukuthi lizwisise ukuthi imbangela yini njalo ingaqedwa ngani.
Uhlupho lwamagetsi koBulawayo luqhubekela phambili singazi kumbe ilizwe lonke kodwa ke khona ngantwa ilizwe lonke kunjalo esikunanzelayo ngohlupho lwamagetsi ukuthi emalangeni adlulileyo kumbe singathi emavikini adlulileyo lukhanya lusengezeleleka sike sabona le mbiko ephuma kuye kuyo izesa eveza ukubana bebeke baba lomhlangano yalalela laba abagebhi imigodi kumbe singathi ngama-miners kulombiko-ke bebekuvezile ukuthi uhlupho lwamagetsi ukhanya luzaqhubekela phambili ngakho-ke kalu-afekthi kumbe kaluhlukuluzi laba bembayo kuphela kodwa luhlukuluza lathi izakhamizi ngenxa yokuthi akula sikhathi esiqondileyo ukuthi amagetsi azacitshwa nini emalangeni amabili adlulileyo lapha koBulawayo abehamba azaphenduke phose phakathi kwamabili ebusuku ubuvuka wabone ekuseni uthi usathi kumbe wenze lokhuyana bawacitshe futhi azayephenduka phakathi kobusuku so udubo lokusilelwa kwamagetsi luyaphambili ayisikho koBulawayo kuphela ngengaxoxa labanye abangaphandle kwedolobho beveza ukuthi labo bahlangana lohlupho olufanayo mhlawumbe kungabe kubangelwa ikusilela kokugaywa kwamagetsi kumbe njalo kuyikuthi laba lapha bathenga khona kibo South Africa la kwezinye indawo mhlawumbe labo bangaba lohlupho olufananayo kumbe ababhadali kuhle abantu bezisa imbelizwe sithi alibhadali izikwelede maybe sokubangela ukuthi sigcine singasatholi igetsi kumbe i-energy eyeneleyo
lo-ke ngumnumzana Thembelane Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa icingweni le-Studio 7 ekoBulawayo i-Studio 7 ithinte umphathintambo wezamandla kagetsi umnumzana Soda Jemu yena othi angeke akhulume le-Studio 7 ngoba engaphandle kwelizwe Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi uhulumende uqamba amanga esithi amafikitali akoBulawayo abhidlizwa izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla le-ZANU-PF. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Bathi bona sebediniwe ngokukhulunyelwa amanga besithi bona ama-sanction yiwo abhidliza i-industry kakhulu koBulawayo. Bona abantu bakoBulawayo baphuma mhlophe besithi industry yabhidlizwa ngabantu ababebulala abantu bakoBulawayo betshintsha ama-industry bahambise eHarare ngabomo baqhatsha abantu abangazi lutho. Siyayazi ukuthi sasilamathi siyasile-Dunlop lama-textiles lama-industry amaningi amanye akhutshwa ngabomo esiya relocatewa eHarare. Konke lokhu babesenzela ukuthi abantu bakoBulawayo banxaphe inhliziyo khona bezalandela iZANU-PF. Liyakwazi lokhu esazuze uzibuse since 1980 iZANU ayizange ibe labantu abaningi ephalamenti. Konke lokhu babekwenza bezama ukukhawulisa lokuhlukumeza abantu bakoBulawayo ngoba abantu bakoBulawayo iZANU abazange bayithandi ngezenzo zombhuqazwe. Namhlanje baqamba amanga besithi ama-industry abulawe yi-sanction bahamba bedobha abantu babo bazenza ama-business executive behumuza nje.
Amazwe angentshonalanga afaka njani izijeziso? Kuyini okungaba kwabangela khona lokhu?
Thina sithi ama-sanction awalapha eZimbabwe enziwa yiZANU-PF bonabo abafuna ukucatsha ngawo. Ama-sanction kwafakwa ama-sanctions abantu abalutshwane okuthiwa ngama-targeted sanction. Kodwa sesibonile mhlophe ukuthi iZANU-PF iyenza i-corruption, iyenza ububi, besidla izimali zikahulumende, khathesi kulabanye abantu abanjengobaba uKembo Mhadi osebenza meleli uhulumende ehola kuhulumende yena vele sebamxothi ukuba ngu-vice president. Kayisiwe yedwa kulabantu abaholayo ngamanye amabizo behola kuphesi kahulumende. Yikho Yikho ke siyaxwayisa amahlabu ezulu ukuthi i-sanction ayizange ize diliza. Yayizama ukutshela abantu ukuthi hayi lungisanini i-records ze-human rights. So kungaba kuhle sibili ukuthi i-sanction le ikhangeliswe kahle ngenxa yokuthi iZANU-PF sicatsha ngayo ingazi yehluleka ukwakha isikolo sikhaya sikhala nge-sanction. Yehluleka ukudinga imithi yamanzi sikhala nge-sanction. Yehluleka ukudinga imithi yedipa imali yoni isebenzidlele bekhala ngama-sanction. So kufanele ukuthi abantu bathi gwaqa babone sibili ukuthi bangayibamba njani ngoba sokusobala ukuthi iZANU-PF sivika ngama-sanction wona ngekho ububi lokwehluleka sebephongukuvika nge-sanction.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi ugatsha olulwisana lenkohlakalo olwe-ZAC luthi licubungula iziphathamandla zemthethwandaba labomantshi kulandela ukwekethiswa kwemithetho yesibambiso se-bail eyaphiwa isiphathamandla senkampani ye-COTCO uMaximo Njanji okokuthi othiwa yena wantshontsha i-US $5 million. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi owalwa impi yenkululeko umnumzana Hayten Nkomo obhubhe ngolwesithathu uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe njalo uzangcwatshwa ngesonto. UNkomo wayekuvuyo lezibra. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, siyalibingelela lonke balaleli ba Studio 7 lani elisiphathela lezi zindaba. Siyalibingelela, siyalibonga njalo. Thanda ukuthi ngikhuthaze wonke umuntu ukuthi asisukumeni sonkeni siyevota. Singathi thina ngoba vele baroba kakuncedi, asisukumeni sonkeni siyevota ukwenzela ukuthi sibone ukuthi bazaroba njani nxa sisukumeni sonkeni. Asihambe nini siphakameni sonkeni siyemfaka umfana.
Linjani, linjani bantu Studio 7? Siyabingelela lathi, siyajabula ukuthi ama-message ethu ma engafinyelela lathi esike sizive sikhuluma Studio 7. Ukhuluma ngoDavis uNdumiso Nkomo, ngikhuluma ngiseGoli. Ngibingelela umfowethu Ngwenya Maurice Ngwenya ohlala eGoli lapha e-Newlands. Siyazizwa inkulumo lapha abantu baphawula ngibuye endabeni le yokuthi bona ama-sanction aseZimbabwe. Laba abantu bayahluleka nje ukubusa lokho nje uthona betha ama-sanction. Even bengakhipha namhlanje kusiyafika uDisemba iZimbabwe yabe lokhu injalo. IZimbabwe abantu laba abayibo ababusayo yibo abaluthi imali, imali iyadliwa lapha. Naso bona abantu abaningi bephonga ujoyina iZANU-PF bengayisapoti, babefuna ukudla kuphela. Ngiyabonga, ngiyajabula lami umlayezo wami ungafunda Studio 7.
Uma Studio 7, Studio 7, Studio 7, Studio 7. Ngilibingelela lonke uma Studio 7, wonke kunye nabentatheli izindaba kubo bonke, nalijabulela nalithanda kakhulu. Masithi phambili emarapi yayithanda kakhulu ngoba yiyo esiyehlukanisele iZANU-PF esihluphayo. iZANU-PF sihluphile sibili, isihluphile ma-Studio 7 about 42 years, kodwa sile themba lokuthi emarapi sisenzele kuhle. Wavuleka igephu, ngiyamthemba, ngiyamthemba, ngiyamthemba umthwakazi, ngiyamthemba kuze kube laphakade. Iloba engaseyo yini phakathi kokhetho olubuyayo luka-2023 kodwa usenzele kwabasobala ngoba lamhlanje abalali abantu bezanu ngenxa yayo abalali.
kuma studio 7 siyabonga sengathi ungwadlela phambili lathi ama-odi ethu siweve kuweve ama-odi ethu kuweve lathi kade sirekhoda asikaveva lapho kukhulunywa khona sengathi singabonga singayenza kanjani
basakazi abahle linjani namhlanje ngithanda ukukhuthaza abantu ukuthi asiyeni bhalisa ukuvota asiyeni bhalisa ukuvota abase-South Africa leBotswana lazo zonke ezinye iindawo kwamanye amazwe asameni sebhalisa ukuvota labasekabe bhalisa ukuvota sisameni ukuvota ngobuningi bethu umnyaka ozayo mhlawumbi uNkulunkulu engasihawukela ilizwe lakithi lilunge abadala bathi akulahlwa mbeleko ngokufelwa asizamenini bantu bakithi umnyaka ozayo kube ngumnyaka wokulungisela izwe lakithi sesihlupheke kakhulu elizweni lakithi siphethe ngabantu abangacabangeliyo amasithizeni ngiyabonga abasakazi igama ngu-MK ngibuya elupane laphana eshabulanyana ngibingelele bonke abantu abasekhaya elupane emachiya chakabhandana kosebhuku usamagrevis ngiyabonga
salubonani basakazi be-studio 7 mina ngugogokhanye ngobulawayo sicela inews zesindebele ku-studio 7
salubonani ku-studio 7 sithanda ukubonga kakhulu kubasakazi we-studio 7 labalaleli bonke ya mina ngithanda ukubonga kakhulu kuma-change champions abasebenzi abasebenzela ibandla lethu le-TCC hhayi mkhulu umsebenzi eliwenzayo emagumbini amanomhlaba siyasibona singababiza sithi ama-food soldiers abasebenza egrawundini ababona everyday ukuthi abantu barejista ukuthi yonke into ihamba ngendlela 2023 le kwaoku kuyafezeka bethanda bengathandi izanu p f iyahamba kulalapho ezocatsha khona
Halo halo Studio 7 njani kona ngapho yish athi nasentinye na inkinga kakhulu hey akholomende thulo yehluleka akayazi indaba yafuna ukuyenza akwazi angcono ukuthi achiyele kungena abanye vume kuphela ngena abanye esikele ngini lapha thina sesihlasele ngani indizi ngathi yazisitsha ngathi lunywa ngamazinyo akunzima kithi abantwana bezimbabwe sesigcwele iganga njeng yoni mazweni ama-adakhanti khona ngapho e lapho esigcwele khona nxa ukuthi izimbabwe izizelakithi lisile and futhi libolile ezinzakala kuphalamende aziraitanga
Hey Studio 7 umsakazo olonhlonze umsakazo oncumekayo siyalincoma abasakazi ngomsebenzi eliwenzayo lenza umsebenzi omuhle kakhulu thanda ukubana ngibambele indaba ephathelane le-CCC masisilonke ngithi lingakhathazeki kakhulu siyazi ukubana impi enkulu esinayo esikhangelani nayo yibalot so asishayeni i-gorilla warfare sibe ngamalicatsha ngoba sisazi ukubana izano isingena langaphi langaphi lemlindini lebhalwini lebhalwini izingela ama-CCC so impi enkulu yi-ballot box so asilandeleni abakutshoyo sizabantu abazwisisayo sizabantu abalungileyo kodwa sisazi ukubana siya empini 2023 ku-ballot box singahluphani njalo singahlupheki kakhulu sihlupheke kudala so kasihambeni empini let's go empini
ngelele abasakazi labalaleli igama Felix Dube welupani East amafichani ngithanda ukulimukisa abantu bakithi ukuthi iZANU-PF kayilandaba labantu kayilazelo ithanda ukuvotelwa ngoba phakathi kwesikhathi kayilandaba labantu but what election babuya ebantwini bathembise abantu izithembiso ezingasoze ziphutshe ezamanga baveze ama 50 kgs omumbu kuma overage baveze irice elenhlabathi njengoba izinto baveze irice elenhlabathi bengithanda umbuzo wami ubuka nje ebantwini bakithi ukuthi lezi zinto uzithola towards election uzazidla for 5 years yini ngoba uzaze uziphiwe next election ngize ngikhumbule ingoma kaNdux Malax ethi phakathi kwesikhathi kangithandi but ngithanda ibedroom yami so ke yiko kukhona all along nxa engasakuthandi cabanga bani uthanda bani bengakunika ukudla mntu wakithi dlana uyevota uvotela inguquko usuthi ukuba empty esiswini it doesn't mean ukuthi you are empty empty in mind. So asinaka nini ngelakusasa lethu lelabantu abethu. Yebo abantu balambile but abasuthiswa ngamanga njalo indlala into endala engenandi esikhathi sokhetho kayibi khona ngokuphela kwethemu yombuso lokuba sebenzisa abaphathi bezigaba amasebhuku bewathembisa ama-$50 kanti all along bebengafunini ama-$50 lawo. So ke ngithanda ukuxwayisa abantu bakithi ukuthi kasinanzeleleni into engasilethela inguquko kithi. Ngiyabonga ngu-Felix Dube kwebhubhu Ward 11.
Hayi siyabonga balaleli bethu lawo ke bekungamazwi enu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika umongameli Joe Biden uthi izulu lesiphepho uHurricane Ian beli likhulu kakhulu okokuthi kucatshangelwa ukuthi kungaba kubhubhe abantu abaningi kakhulu. UBiden wethule amazwi la izolo esikolweni seWashington DC esithi usevumele ukukhululwa kwenkulungwane yamadola ukuthi iphathise abehlelwe ingozi yezulu leli. Yezi laleli zulu libikwa selilubhekise esigabeni seSouth Carolina. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida, umnumzana Tamurai Gwegwerere saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani khonale.
Hayi umumo hayi awulunganga ngapha iqiniso sibili ba ngoba into ekhona ukuthi umoya oyisivunguzane sibili ubuchaye uchayiwa uyisizihlahla hawa suphuna ezinye izinto emadolobheni lapho ukuthi hayi akumanga kuhle sibili iqiniso sibili kubese ukuthi ke lokho bekusenzakala emalangeni ya izolo khona apha ebusuku namhlanje ye hayi lapho esikhona thina hayi izulu lakhona alisali ningi kakhulu yeliwayo la umoya awusachaye kakhulu kodwa ke into esikhona ukuthi hey indawo yonke isigcwele amanzi amanzi izulu line kakhulu sokuvaleka indawo eziningi sibilo kokuthi lapho esikhona thina abantu sebethwala sebekhitshwa besiwe endaweni okungalamanzi khona njalo ugetsi uhle wahamba hayi into yakuqala ukuhamba leyo ngoba umoya obuchaye uwisa amalokuzeni amapole amagetsi akhona. So hayi akumanga kuhle sibili ngabe liqiniso.
Sizwe umongameli Joe Biden esithi lizaphathiswa ngemali yokwakha njalo izindlu ezaba zidilikile lokunye ukonakeleyo. Lizaluthola yini lonke usizo lwakhona ngemfanelo njalo?
Hayi imali le enikezwa nguhulumende vele yinto yenziwa nguhulumende weAmerica. Kule mali enikezwayo nxa kube lo simo esinje esenza zakalayo bathi nge FEMA FEAMA iyanikezwa abantu ukuthi abantu uyithole wena njengomuntu hayi lokho kuyabe sokusiya ngokuthi khona wena ulamali kwa insurance anjani lokuthi khona usizo lolu uzaluthola njani wena direct kodwa hayi wonke umuntu uyancedakala umuntu uyancedakala njenge ilokhu zeni state of Florida njengoba nechilo uBiden upresident kuthi ukuthi sebeyanikeza ke imali emele vele inikezwe kuma states lapho kuyabe kuwenzakala khona ingozi njengale evele ebuya ngelokhuzeni ngomumo womkhathi.
Alo ke ngumnumzana Tamurai Gwegwerere isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seFlorida ubekhuluma ke le studio 7 ekhona le eFlorida.
Lo ngumsakazo we studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC. Yabo!
Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Amatitshala athi lanxa ethimbise ukukhalala umsebenzi ngenxa yokungangezelelwa iholo baya emsebenzini ngoba besethuselwa. Iningi lilokhe likhala ngokucitshwa kwamandla kagetsi mahlayana elizweni. siluqiba ke lapha uhlelo lwathola lamhlanje livalelisayo ngeChris Gande abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo sikhathi sinye, kodwa ezantambama ziyaqhubeka nsuku zonke. Asidibaneni.